kodwa ke into endidanisayo ukuthi abafoti laba abe-MDC sebesenza into enye esuka isikisele emuva kakhulu ukuthi bangavumi ukuhlonipha kumbe ukunanzelela ukuthi upresident u-Emmerson Mnangagwa ngupresident welizwe owakhethwayo. Ngokunjalo sokusikisela emuva khonoku ukuthi nxa noma sebefike edayele ephalamende sokungani ngamadlwane awayenziwayo akusela kuhlonipha okukhona okokuthi kusetshenzwe ndawonye. Ngokunjalo iZANU-P F la isinanzelele ukuthi nxabelaba senza so lathi manini senze so kube kathi akusibiseliakusinedinga lutho konke khonokona okwenzakalayo kusibisele emuva njengelizwe. Kodwa into engiyinanzelela ngathi ngakhulumisana njani ngakuthiwa sikhulumisaneni senzeni ngakhulumisana njani labantu abangakunanzeleliyo kumbe bangakuhloniphiyo ukuthi wena ukhona ungumuntu. Ngokunjalo kodwa mina kuyangidanisa ukuthi abafoti laba nxa beshiye ezintweni ezinye bahamba phambili. Njengalokhu ngiyakhumbula emalangeni adlulayo kuthiwa ngesikhathi beskulokuzeniye isemina yebhajethi ngale eVictoria Falls babe sidla izimali ezinkulu kakhulu kuhlangene lapho kibo konke kuhle ngakunjalo.
Mnumzana Sibanda, nanto-ke udaba, ungathini wena Sibanda?
Okungimangalisayo ukuthi uGawule uyatsho ukuthi khona indlela abaziphatha ngayo ephaliyamende. Angikwazi ukuthi utsho obani ngoba akasacasisanga. Kodwa mina into engiyaziyo njengomuntu osephaliyamende kathesi ukuthi onguye osesenza ukuthi umsebenzi wephaliyamende ungasaqhubekeli phambili yiZANU-P F. Yebo, ye ngiyakuzwa ukuthi iZANU-P F lokho ikwenzela ukuthi yona ithi ngenxa yokuthi lina njenge-MDC kalinanzi ukuthi khona umongameli uMnangagwa umongameli welizwe. But into yakhona emangalisayo ukuthi uGawule leZANU-P F yakwazi ukuthi umbuzo lo uvele uphuma phandle kwephaliyamende, kawukho ephaliyamende. Yikho i-MDC ingazake ithi siyademonstrate ukuthi iphaliyamende ivalwe. Thina esikudingayo ephaliyamende ukuthi umsebenzi kahulumende obuya through iParliament uqhubekele phambili ngendlela ekufuza ukuthi uhambe ngayo. Umuntu nje ongani kuphela nje ule problem le MDC kumphandle kwe MDC kodwa kusizodingiselwa phakathi kweParliament ngomongameli eyedwa. Akuzake kube lelanga lapho iMDC eyaphambanisa khona ukusebenza kweParliament ukuthi ipase kumbe ibudget kumbe ngumthetho. Kodwa osesenza lokho namhlanje iZANU-P F. Isenza njani? iZANU-P F sihamba phandle komthetho weParliament okuthiwa ngama-standing rules and orders. Ayatsho ama-standing rules and orders ukuthi khona i-committee kuyini, umgcinisihlalo we-committee kuyini, inhlelo zonke ze-committee zihlelwa njani. Kodwa iZANU-P F ungayibuya ithena hayi umgcinisihlalo elapha kasimfuni ukuthi ethele umhlangano. Ngamanye ngezinye indlela babe sebefithi hayi umhlangano lo ungaqhubekeli phambili, kulamakomiti amaningi angasaqhubekelanga phambili ngomsebenzi.
Nanti daba Mnumzana Gawule, ungathini wena lo?
Baba Gandhi, kule nto edanisayo kakhulu uba uSibanda, Honorable Sibanda, ngiyadana kakhulu ukuthi abantu e-MDC iphathele amagqwetha phakathi amanye anjengabo Walshman Ncube amagqwetha ahloniphekayo. Kodwa okungidanisayo ukuthi njalo yibo abakhuluma ngokuthi i-rule of law, yibo abahlabelayo i-rule of law. Angikwazi i-rule of law leyi bayibala beyishiye ngaphi nxa sebehamba besiyafika kumbe ephalamende baya sebeyikhohliwe yini i-rule of law leyi. Ngalo abayitshela isizwe seZimbabwe ukuthi i-rule of law, rule of law. Abantu laba kutho ukuthi vele bona into abayifunayo kabayazi ngoba nxa besithi bona umongameli i-constitutional court isisekelo sombuso welizwe baphikisana nesisekelo sombuso balimaza i-constitution yelizwe laba bantu. Abantu laba yazi ngitele kule problem lapha
Gawule, 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 Gawule. Singasibona ngani sinelungelo elokuthi nxa kuyikuthi idale singavumelani lalo ngezizathu zethu sitsho ukuthi idale leli kasivumelananga lalo okusemthethweni. So lokho ikwese esakwenzayo ukuthi hayi idale lapha lingabe latsho lokhu kodwa thina silemvumo eyokuthi singavumelana nalo lelo dale. So osokukhona-ke umbuzo okhona kathesi ngowepolitiki, kanti uMnangagwa wesabani ukuthi yeyi wena mfana kanti yini iproblem yokuthi unanzelele ukuthi mina yimi umongameli bese kukhulunyiswana wesabani?
Upresident uMnangagwa kayisabi lutho ngoba ubicelile ukuthi asihlanganeni sibumbeni ukukhulumisana kodwa lina ngenjongo elilayo esingayaziyo
eqaqileyo. Gawule, 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 ngiyacela ungabi angani ngumuntu ohlala kumazi khatshana lalapho uthi enxa engakuthi mbose Australia ukhona wena useZimbabwe la Nga kuyukuthi wena usuke waba le problem lo makhelwana kwakho oyedwa ikakhulu makhelwana ukuthi wonke umuntu yamnazela ukuthi nangiyani ukukhula lapha. Awuyibiza idale lomuzi uwole ukuze ende village yonke.